uvulela iUS dollar ukuthi lisebenze njalo okusemthethweni ngibona njengani ukuvuma okwe-Reserve Bank ukuthi i-SI 142 ibingasebenzi ngendlela ababeyikhangelele ngayo. Owaqala akula mali eningi abangayinika abantu, sibona ukuthi abantu baye befuna i-cash ukuthi bathenge ngayo, i-cash yangkhona iyasilela. Kodwa owesibili sibona ukuthi i-ZIM dollar belisehla sibili belilahla amandla ngendlela esabisayo, ukuthi ngibona njengani i-Reserve Bank isibona ukuthi engxenye aloba bengalethi US dollar ungastabilize mbijana ama prices njalo kunganceda ukuthi abantu bengadingi i-local currency njengendlela ababeyidinga ngayo khathesi ukuthi basebenzise njengoba bekusalelwe ukuthi abantu basebenzise i-US dollar.
Izinto ebezisilela elizweni ezifana lamafutha, ezimota kanye lempuphu sesingabona ukuthi bakhona yini?
Akuboni ukuze aqede indubo zethu ezempuphu lamafutha awe-diesel le-petro, ngoba kulokuningi okumele kwenzakale nxa sikhangele ama-policy issues lapha. Kuzastabilize mbijana i-currency kuzenze ukuthi into ebesezisilela emphakathini zibe khona, ngoba abantu baye belethembele ukuthi bengadingi i-US dollar kumbe bengathengisa nge-US dollar bayakwanisa njalo uyo woda into zabo restock. So ngibona njengani into ebezingekho zingakwazi ukuthi zibe khona mbijana emphakathini, kodwa awuqedi indubo zethu lokhu okulethe US dollar.
Kutsho na ukuthi ezinye imali ebezisetshenziswa ngalesiya sikhathi ezifana lerandi, amapula lezinye, lazo sezingasetshenziswa?
Okwakhathesi njengoba kungela statutory instrument kumbe kungela mthetho osekela i-statement lesi ese-Reserve Bank, akukacaci ukuthi la ma-runs kumbe amanye ama-currencies azavunyelwa na. Ngokubona kwami bekumele bewavumele ikakhulu ama-runs, ngoba i-trade relationship yethu le-South Africa inkulu kakhulu ukuthi bekumele bavumele ama-runs. Kodwa kuyabe sokumele sibone nxa kuyikuthi umthetho wangkhona osekela i-press statement lesi ungaphuma ukuthi baye bekhuluma nge-US dollar kuphela yini, kumbe baye bekhuluma nge-US dollar labanye njalo ama-currencies.
Into enhle yini le emele ithakazelelwe nguZulu?
Ukubuya kwe-US dollar lokhu ngibona njengani kuzaletha ubunzima obukhulu, ikakhulu ebantwini abangayenelisi ukuthi bazuze i-US dollar kumbe bathole i-US dollar, ngoba into eziningi besithengiswa nge-local currency kumbe abantu abaningi ama-salaries abo aku-local currency. So kuzavuselela njalo udaba loluyana olwama-civil servants lokuthi aloba uhulumende adinga indlela ezokuthi ababhadale ngama-US dollars, ngoba into zonke ziyabe sezithengiswa ngama US dollars.